siyabonga Chris lichana njani emakhaya yekudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 25 ngompandula 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kodwa mbonani njalo futhi ngumbiko omhle kakhulu ovela kuPop, uPop othandekayo kakhulu ngabantu abaningi abalandela laba ngalandeli ukholo lwakhe. Mbonani mina khonoko kusinika ukuthi sibe nokunethemba lokuthi mhlawumbe nxa bekhona abalaleleyo yabakhokhela amazwe bazama ukuthi balungise.
Umkhokheli wesonto yamaRoma emhlabeni jikelele uPapa Francis namhla ukhulume phambi kwenkokheli yamazwe omhlaba emhlanganweni weUnited Nations General Assembly.
Zona bezisela zokuqinisekisa ukujikelela izingazwakali ukuthi iqiniseli yilo sidi yilipi. Uthi wesilabo emagetsini kutshengisa ukuthi one aselabo manjinela abazi umsebenzi. Okwesibili kutshengisa ukuthi igovernment kalalo uhlelo lokuplanela iZimbabwe ukuthi amagetsi ngenziwani ukuthi eningi.
Udubo lokusilela kwamandla kagetsi luqhubekela phambili lusiba lubi njalo inkampani yezesa ithi asizacitshwa okwesikhathi eside amagetsi. Kuwoza Friday lamhlanje akubizwa ozwayo emidlalweni yeIntwasa Arts Festival kobulawayo yona eqhubekela phambili. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulomsakazo. Umkhokheli wesonto yamaRoma emhlabeni jikelele uPapa Francis namhla ukhulume phambi kwenkokheli yamazwe omhlaba emhlanganweni weUnited Nations General Assembly wakhuthaza abakhokheli laba ukuthi baqede izimpi, ubuyanga kanye lokuhlukuluzwa kwamakholwa esiKristu emazweni asenhla yezwekazi le-Afrika lodlakela olusemazweni aseMiddle East. UPapa Francis wethule amazwi la ngemva kokukhuluma phambi kwedale lePhalamende eleMelika eleCongress izolo. UMongameli Mugabe ngomunye wabakhokheli abalande umhlangano kwe-UN General Assembly eNew York abalalele amazwi kaPapa namuhla. UPapa Francis ukhuthaze njalo abakhokheli bamazwe ukuthi balwisane lokuguquka komkhathi ngoba kungalungelanga impilakahle kaZulu. Esuka emhlanganweni lo uqhube umkhuleko labakhokheli benkolo ezitshiyeneyo eGround Zero lapho kwafela khona inkulungwane lenkulungwane zabantu ngomnyaka ka-2001 kungozi yendizamtshina ezazithunjwe ngabahlamuki beqembu le-Al-Qaeda. Ukuhlaziya amazwi kaPapa sixhume ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda.
Umbiko kaPop lo uhambelana le kade siwucabangela ukuthi izinto azazama ukukhuluma ngazo ukuthi abantu kufanele bazame ukuphila kahle njalo umhlaba wonke jikelele uzama ukuthi wenze ukuthi kungabi lokuthwala nzima kwabanye abantu ezweni. Kodwa mbonani njalo futhi ngumbiko omhle kakhulu ovela kuPop, uPop othandekayo kakhulu ngabantu abaningi abalandela laba ngalandeli ukholo lwakhe. Mbonani mina khonoko kusinika ukuthi sibe nokunethemba lokuthi mhlawumbe nxa bekhona abalaleleyo yabakhokhela amazwe bazama ukuthi balungise ngoba phela nxa sikhangela kulezi nsuku umnotho sisezane zabantu abalutshwane kakhulu umhlaba wonke jikelele uhlezi ebunzimeni obukhulu lekudubekeni okwesabi.
Ukhulume ngokuhlukuluzwa kwabantu bokholo lwesiKristu ikakhulu e-Afrika waphinda wakhuluma njalo nge-Middle East lapho kulezimpi khona osokugcwele iziphepheli. Singabona yini abakhokheli bamazwe bethatha amanyathelo phezu kwalolu daba?
Sibona ngani ye abakhokheli bomhlaba bazama ukuthi bathathe amacebo amaningi ukuthi bazama ukuthi bangawasebenzisa kanjani ukuqedana lo dubo ikakhulu lesilubonayo lokhulu uqhubeka lusiyaphambili kubo Syria lamanyamazwe asehlangothini lonolo lomhlaba. Ngibone ngani mina lokhu okuthiwe ngumphopho kuzokwenza ukuthi labanye bazame ke ukuzimisela ukuthi babone ukuthi kanti kuyinokungenziwa ngokushesha. Ngoba phela uphopho labalandela abaningi xa yena engazwakala sekhala ngokuthi hayi bo abantu bayabulawa ngelingekho, kufanele abakhokheli bamazwe bamlalele ngoba bangahlamukelwa ngabantu abaningi kakhulu.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe, sixoxela eSengilandi. Inkampani yamandla kagetsi ezesa ithi kungenzakala ukuthi amagetsi acitshe okwesikhathi eside elizweni okwedlula lokhu okutshengiswe kuluhlu olwethu lweizolo yilinkampani. Lo itshengisa ukuthi amagetsi azacitshwa ikakhulu kusukela ekuseni kusiya ebusuku, abesevulwa phakathi kobusuku kusiya emadabukakusa, abantu abaningi besalele. Lokhu kwenzakala uhulumende sithi abantu abaseyikuvunyelwa ukusebenzisa imitshina yokukhudumeza amanzi engakaphumi empompini yamagiza ngendlela yokulondoloza amagetsi. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Joel Gabuza omela iBinga South edalele ePhalamende njalo ekukomiti yaleli dale ebona ngokusetshenziswa kwamagetsi eMines and Energy Committee.
Sike sakhuluma ngakho, sike sakhuluma kungumbuzo ePhalamende kulo munye othobuzileyo ebuzuba kumnankazukuthi kanti kuhamba njani. Yindaba ekhulunyiwe kodwa ngokubona kwami ubephendula nje engelalayo imbangela lezi zathu nokuthi kule solution banangayinika. Ukhulumile nje okungazwakaliyo kodwa sizwana bezesa nabakhuluma izizathu ezijejeneyo ezingazwakaliyo ukuthi iqiniseli yilo sili yiliphi. Uduwe esilabo emagetsini kutshengisa ukuthi one aselabo manjinela abakwazi umsebenzi. Okwesibili kutshengisa ukuthi ugovernment kalalo uhlelo lokuplanela iZimbabwe ukuthi amagetsi kungenziwani ukuthi elinze. Ngesivele sikwazi ukuthi ngokukhula kwe-economy, ngokukhula kwama-sector akhwayo lama-towns abantu besakha izindlu, vele amagetsi kuyabe kuhamba esilela. And ugovernment kafakanga uhlelo lokuthi ngesiphangiphangi sibe seduzane lamagetsi afunakalayo sibe seduzane nala akishaya kumbe alungiswayo. So sekule gap enkulu, i-demand isinkulu, amagesi akhona malutshwane. Akunani lokuthi kule Kariba konke lokungamanga, akula manzi, thina sihlala tuzwa noKariba amanzi akhona emfuleni. Technically singakhangela ama-turbines athatha amanzi athathela phansi. Ukuthi amanzi malutshwane kumbe maningi, sike saba lama-drought asikaze sibone amagesi ecitshwa ngokuthiwa ngoba malutshwane akaze kwenzakale lokhu. Ama-turbines athathela amanzi phansi kukaZambezi, phansi.
Uhulumente uthi abantu sakuzamela bezibonele ukuthi bazasebenzisani kumbe basebenzisa i-solar energy.
I-solar energy, i-technology ye-solar bakithi hlala sikhuluma, ayikathuthuki esimeni sokuthi lapho eZimbabwe zingazibona sesingabantu abathatha amandla kagesi evela kusola siwafake ugradient kumbe siwahlanganise nalawa ajenerate ngamanzi labo khona. Ngoba i-technology ye-solar isesekhatshana, asikafiki esimeni sonesi. Njalo asila plantation kumbe i-power station ephushwa kumbe ephushwa ngamandla elanga. So konke lokuyana nje izisizo zikatendalo amukela. Government in general. Sile khona eminingi eZimbabwe. Sila ama-gauges amaningi ugwayi wonke singakha amanye ama-generator amanzi kumbe ama-generator amagesi akwana even 5 ugwayi nje ngokwazi. But kuswelakala ingqondo nje labantu abahlakaniphile abakhaliphile abakwazi ukuplanela abantu.
Lo ngumnumzana Joe Gabuza omela iBinga South edalele ePhalamende njalo ekukomiti yaleli dale ebona ngokusetshenziswa kwamagetsi eMines and Energy Committee. Ubekhuluma ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseBinga South.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, lakushortwave 4930 12080. lagu 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU ithi izisebenzi eziningi ezaxotshwa umthetho wezisebenzi oyenqabela ukuxotshwa amahlayana kwezisebenzi ngemva kokuphiwa isaziso senyanga ezintathu kumele zihlawulwe kumbe ziqatshwe kakutsha. Lenhlanganiso yethu le umbiko isithi ikhathazwa kakhulu ukuthi ingxenye yezisebenzi eziyinkulungwane ezingamachumi phose yamathathu lokhu zithwele nzima zingela okokubamba. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo yena othi bacela izisebenzi ukuthi zilandele umthetho andubana bathathe amanyathelo.
Asibone ukunyikinyeka okwenziwa ngama employers ngokuthi abantu bangabuyela yini emsebenzini kumbe banganikwa izimali zabo ezibhaliweyo emthethweni. Indaba esikhathazayo kumangalisayo ukuthi okwamanje sikhangelele ukuthi singenza njani ukuthi umthetho lo uapply kanti umthetho ulandelwe. So siyacebisa ke ama-affiliates ezethu ukuthi bangathatha cebo bani ukuthi ama-employers alandele umthetho ebisele abantu emsebenzini yabo kumbe ababhadale izimali.
Sikhuluma nje belokhu bekhona yini abaxotshwayo?
Hatshi, abantu abaxotshwayo kwamanje asisezwa ngabo, sikhangelane ngabantu abaxotshwayo. Akula bantu abatsha esibabona bebuya emahofisini bekhuluma ngokuthi bayaxotshwa kwamanje. Hayi, besingakubonanga okwamanje lokho. Sikhangelele labo abakhitshwayo ngemva kwejudgment, yibe sibakhangelele kwamanje.
Manje ungasitshela ukuthi lizathatha nyathelo bani ukuthi lilungisise lolu daba?
Njengoba ngike ngatsho nje ukuthi siyecebisa nje esisebenza labo ama inhlanganiso ezingaphansi kweZCTU sibacebise ukuthi bengenza njani ukuze bencedise ama members laba ukuthi bethole ilungelo labo. Sibone ngani nje sesizabuyele emadala, sesizabuyele emacourt ukuze sibone ukuthi umthetho uyalandelwa. Asila enye indlela esingayilandela esingayitsho kwamanje. Sizabona ukuthi umthetho ungalandelwa yini.
Umnumzana Jafet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare. Kuqhubekela phambili ukufuthelana phakathi kwebandla leZANU-PF kulabanye abafuna umnumzana Emerson Mnangagwa ongomunye wabasekeli bakamongameli athathe intambo zombuso nxa uMgabe sesukile esikhundleni. Kodwa kulabanye njalo abatshaya phansi ngenduku besithi ngeke kwenzakale lokhu. Intathelizindaba yethu uGibbs Dube usethulela lolu daba.
Ukulwisana kubandla leli kuqale ngomnyaka opheleleyo ngesikhathi somhlangano walo weCongress okuxotshwe khona amanye amalunga ebandla leli abagoqela iziphathamandla ezinjengonkosikazi Joyce Mjuru labanye besetheswa umlando wokufuna ukukhipha uMgabe esikhundleni. Lokhu kuqhubekela phambili ukufuthelana lokhu osokubonwa nguZulu lebulenjini be-internet lapho osokuphoselwana khona amagama aqatha. Omunye walabo abasanda kuthethiswa ebulenjini beTwitter ngumnumzana Jonathan Moyo, umphathintambo wezemfundo otshelwe ngumnumzana Justice Mayor waJajena ukuthi kumele ame ukuthethisa inkokheli yebandla leli. Umchaze njengomuntu olamadimoni kumbe oziphatha njengomntwana oncitshwe inamnede. Umnumzana David Ndlovu wedalele Central Committee kubandla leZANU-PF uthi kulungile ukuthi abalandeli bebandla leli baveze imbono yabo ngezombusazwe loba nje yehlukile.
Bale mbono eminingi, sina ama social classes amaningi eparty. Social thinking vele zithiyeni. Don't expect umkhathi ukuthi acabange njengoqhathiweyo. So always vele ama views always differ. Ekwayeni kwelapho kulungiswa khona bese ukuqhadinela zahlabela isuprano limithina but emhlanganweni awulungiswa abantu bakhuluma bakufunayo yidemokrasi le.
Kusobala ukuthi abalandeli bebandla leli balwela izikhundla njalo lokuthi ngubani ozathatha isikhundla sikamongameli Mugabe nxa esesuke kiso.
Ozathatha isikhundla sikamongameli uzakhitha ku-Congress. So athithi abaningi bawakhuluma ngakho but i-constitution ethithi umongameli ukhetha ku-Congress. So we expect i-Congress vele ephelileyo kuminyaka ophelileyo leza iza kokhona after 5 years which is 2019.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi kozembusazwe othi lanxa kukhona okungehlela uMugabe engakaphumi esikhundleni kungeke kwenzakale ukuthi umnangagwa angene esikhundleni lesi njengokufiswa ngabanye kuZANU-PF.
Kanti nje ukuthi kulandele isililo sombuso yakhulu uhlezi uthi okhuluma ngokuthi kungenzakalani.
Unkomo uthi okunye okungenza ukuthi iZANU-PF ingakhethi uMnangagwa yikuthi kulabanye abanakanela ukuthi ngomunye walabo abaphatheka kumbhuqazwe weGugurawondi.
Ezingcolisa kakhulu ikakhulu uma zikhangela kuhlangothi lasemathebele. Kanye wayekhona kuhlinzakala izigaba zombhuqazwe eyenzakala ngama-1980.
Akwaziyo ukuthi kuyozalwa nkomoni njengoba kuqhubekela phambili ukulwisana lokufuthelana kubandla leZANU-PF. Abadala bathi sizayicela izivuthiwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoGibbs Dube.
Siyabonga Jahelidala Gibbs Dube. Live Talk lamhlanje sikhangela inhlupho ezidalwa ukusilela kwamandla kagetsi elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni elingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Umlawuli wedale leParliament eMelika engowebandla lamaRepublicans umnumzana John Boehner uthi uzachiya isikhundla sakhe ekupheleni kwenyanga ezayo. UBoehner obelilunga ledale leCongress kusukela ngo-1990 ukhanya ethethe lelinyathelo ngenxa yokudonselana okusebandleni lakhe kundaba ezithile ezigoqela udaba lwebhajethi kahulumende. Kulokuzamazama komhlaba okwenzakale edolobheni leSorong kwele-Indonesia phakathi kwamabili izolo okuthiye abantu abambalwa belimele kwadilika ezinye izakhiwo kodwa akula muntu obikwayo efile kusehlakalo lesi. Kathesi asizweni udaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Uxolo sihlobo zami sithandekayo, siza lethulela ke lolo daba imitshina yethu ingasebenza kakuhle. Okwamanje singene kwezemidlalo. Imidlalo yenguqu esigabeni seCastle Lager Premier Soccer League ingena kuviki yamachuma amabili lane kulomdlalo ogobhozisa amathe phakathi kweqembu elihlezi phezu kwengalane eleChicken Inn leqembu eliphethe isicoco sePSL eleDynamo singesonto. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leChicken Inn lizabe lingenamvimbi uPassmore Bernard ngensonto njengoba lumdlali ongomunye wabadlali abamise ukuphatheka kumidlalo yalimpela viki inhlanganiso yePSL. Lokhu ngemva kokuba betshengiswe ikhasi lombala olithanga kathathu kumidlalo eyadlulayo. Abanye abadlali abangasoze bedlale kulimpela viki ngabagoqela uPeter Mzondo weqembu leTriangle, uGerald Jaguara weqembu leFC Platinum, ikanti iqembu lewawa lizabe lingelabadlali ababili abathi Livingston Genti kanye loVimba eMathamombe. Umdlalo weqembu leChicken Indi leDynamo uza kuba senkundleni eBarber Fields ngeSonto. Ikanti imidlalo iyaqala ngomgqibelo lapho iqembu leChorochwe lizadlala khona leFC Platinum enkundleni eLuveve. Kweminye imidlalo yangomgqibelo iqembu leFlame lili lizadlala leZPC Kariba enkundleni eLafarge. Iqembu leChapungu lizanqikelana leqembu leBuffaloes ngaseAscott, kuthi iqembu leHarare City lizadibana leTriangle enkundleni eRovaro. Iqembu leCity leTriangle yadibana kungensuku ngaye chane kumncintiswano weChibuku Super Cup, lapho eleHarare City libhaxakule khona eleTriangle nge-5 kanya. Kweminye imidlalo yangensonto iqembu leCape United lizemukela iqembu leHighlanders enkundleni National Sports. Iqembu leWawa lizadibana leHawumine enkundleni ye-Ascot, kuthi iqembu leDongo Somers lizadlala leLewange enkundleni yeVengere. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu elimela ilizwe lePakistan emdlalweni kakhilikithi liseZimbabwe kuzodlala imidlalo emibili yohlobo lwe-2020 kanye leemithathu yohlobo lwe-1-day international. Le midlalo izadlalelwa enkundleni yeHarare Sports Club njalo iqala ngensonto. Iqembu lePakistan lifike kweleZimbabwe ngolwesine entambama njalo libuye linyela abanye abadlali balo abagoqela ukapteni weqembu Aja Ali kanye lomsekeli wakhe uSafraz Ahmed. Kodwa umqeqeshi waleli qembu wakha Yunis uthi ungabi khona kwabo akutsho ukuba badelela iqembu leZimbabwe. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanje.
Nantu-ke udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Minyaka yonke njengokufunwa ngumthetho, umongameli weMelika wazisa idale leCongress amagama amazwe asetshenziswa ukuthengiswa izidakamizwa. Kodwa lokhu akutsho ukuthi amazwe aqanjwayo la awasebenzelani leMelika lamanye amazwe ukuqeda udubo lwemidakamizwa. Kutsho ukuthi ngenxa yokuma kwamazwe la emhlabeni, abathengisa izidakamizwa laba bakhetha amazwe la ngoba kulula ukwenza imisebenzi yabo le emibi. Kumazwe angamachumi amabili lambili akuluhlu lamazwe la alichumi lasikhombisa akuzwekazi leLatin America. Lanxa eleBolivia leVenezuela engenelisanga ukufaka imigoqo enqabela ukudluliswa kwemidakamizwa emazweni abo, amazwe amaningi enelisa ukufaka imigoqo encomekayo. Izidakamizwa ziphambanisa impilakahle kaZulu. LeMelika lizaqhubeka liqhelisa imizamo yalo yokusebenzelana lamanye amazwe ekuqedeni udubo lolu umhlaba wonke jikelele.
Siyabonga Tsahelidala, leyo ke bekuyimbono kahulumende weMelika. Go was a Friday lamhlanje imidlalo ye Intwasa Arts Festival kwaBulawayo iqhubekela pambili. Abenza imidlalo bekholisisa uZulu endaweni ezichiyeneyo. Kubika uJoseph Njanji.
Zozo kulezinsuku edolobheni lakoBulawayo lapho uqutshwa khona umdlalo wechumelanye weIntwasa Arts Festival koBulawayo kule nhlelo zemidlalo eziqutshelwa endaweni yezijineyo zakontuthu. Igceke lokupaka izimoto elingaphandle kwelarge city hall kulapho kutshaya khona amaqembu adlala amakatali. Njalo ngosuku lokuvulwa kwalemidlalo okusemthethweni ngolwesithathu, iqembu leBayethe Ensemble okuyilo esivule ngalo uhlelo kanye leAfrica Revenge wakholisise uZulu.
Salibona kuBulawayo injani yaphila. We are Africa Revenge.
Izolo ngolwesine emini bekuleqembu le-Inkululeko yabatsha School of Arts iyasa ngamafitshane. Ntambama kutshaye iqembu leNdolwane Super Sounds, kwathi ngemva kwalo abantu bathokozise nguJase Marabini kanye loClement Magwaza. Laphakathi kokutshaywa kwamagadali uZulu uyabekholisiswa ngumahlekisa olodumo weZimbabwe jikelele ubabongile Sikhonjwa. Abantu babukela zonke lezi zinhlelo ezenziwa egcekeni lezimoto eliphandle kwe-Large City Hall mathupha bengakhokhanga lutho. Kodwa namhla abafuna ukubona umculi wengoma zezimdenzolu Winky D yena ozatshayela phakathi kwayo i-Large City Hall kuzamele behlukane lamadola amahlanu. Kusasa uyilo usuku lokugcina lomdlalo we-Intwasa Arts Festival koBulawayo kule nhlelo ezimbili ezingenwa ngemali njalo lezinye zithi owe-Intwasa Fashion Show wona ozoqitshelwa eBulawayo Theatre njalo ubiza amadola alitshumi kanye lowe-Intwasa Comedy Show ozaqitshelwa endaweni ye-Hope Center. Osivalela uhlelo nguClement Magwaza yena ukokotshise abantu baze baginqa izolo ebusuku. Studio 7 ngoBulawayo uJoseph Njanji.
Siyabonga njani ngokusethulela uhlelo lokusithokozisa uhlelo Woza Friday. Ichahala gondlovu o Jayze Marabini machaha wotwa egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma ethi izinkomo. Kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umkhokheli wesonto yamaRoma emhlabeni jikelele uPapa Francis namhla ukhulume phambi kwenkokheli yamazwe omhlaba emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Udubo lokusilela kwamandla kagetse loqhubeka lusiba lubi elizweni. Njalo kuwoza Friday lamhlanje besikhangela imidlalo ye Intwasa Arts Festival eGobulawayo. Hayi ke kwanele kwalamhlanje zulukandaba olivalelisayo nguntungamili Nkomo. Libe lobusuku obuhle.